Sekukwambunza idlemini kulumango nanku ngoba impisi lamakhankala asehlasela abulale imbuzi izimvu obabhemi lezinye izifuyo emadlelweni kanye lasezibayeni qede yachathamele inkukhu entangweni loba ezilugwini ngalokhu izibaya eziningi sezize zavalwa ngoba loba nini uyabona ikhanka lisekela inkukhu kumbe unyawo lwempisi ludabule phakathi kwemizi omunye wasebelothiselwe ngumfelokazi unkosikazi othampofu ongomunye wenkokheli zomdabu othi okwenzeka esiqintini semathetshaneni kuphezu kwakhe
amakhanka adla egumeni inkukhu asisela nkukhu asisela mbuzi sesizihlalele nje sesingabayanga kudle emagumeni ngikhuluma nje kudle kuthange ingalukhuni yomntanami
ongusobhuku webhuku lakwamadle udlewu njalo engumfelokazi unkosikazi Agnes Sibanda uthi njengempisi zona kazizili lutho esazisa ukuba obabhemi du kusigcawu sakhe
okungamathole kwenkomo kuyadliwa zimpisi impisi ibonakala ihamba labantwana khonapha esigabeni thina kade singakwejayelanga
unkosikazi Sibanda uthi umakhelwane wakhe udlelwe imbuzi ezimbili impisi esibayeni njalo kumnyaka ophelileyo enye njalo imuli kumango munye yadlelwa izimvu eziyisikhombisa busuku bunye
yadobha yahamba yakudla aphinde aphenduka sembusuku yazathatha lwesibayeni esisodwa amakhanka angikhulumi phosa lami nginje inkukhu ngemva komuzi ngapha zinsiba zodwa
esinye njalo isakhamuzi semantshololozane unkosikazi Pauline Sibanda uthi izinyamazana zendle zihlasela loba libalele
uhlupho lwamakhanka lempisi kuyaphambili njengamakhanka wona sezekhale ekuseni langama-6 akhala
kuyisiloyiso sikamampofu ukuba abelusi benyamazana zendle lezi bayasondela eduze bebaxhase ngoba kungenyanga ngaki izakhamizi lezi zathithibala njalo zibona indlovu eyayidabula phakathi kwemizi kulandela ukuduha kwayo
imbuzi sekusele ngambuzi ithula zasizazi ukuthi zisele ngoba lokhu kusidla kusiya phambili singabonga kakhulu nxa singazuza inhlakanipho ukuthi kuvikelwa njani
Umsakazo weStudio 7 uxhumanela bohlangothi lukahulumende olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority ZimParks abathi lumbiko wenkayi mutsha endlebeni zabo. Isikhulumeni sabo umnumzana Tinashe Farawe ethembisa ukuthatha inyathelo.
I think we also need to look at the Nkayi Road District Council as an appropriate authority.
Lokhu asikakubikelwa ngabenkayi Road District Council njalo sikhuthazele zakhamizi ukuba zibike inhlupho lezi kibo ngoba khuluma kunje akula loyedwa oyake asukume ayibika lokho thina sisukumela phezulu kulokho ngoba siyazi ukuthi izifuyo libhanga labantu ngakho kufuze bevikelwe
uFarao ukhuthaze njalo amakhansila kanye labakhokheli bomdabu ukuba balobe phansi zonke lezinhlupho qede bezise ekhansilini ukuze bephathiswe abezimparks bathi ukufuthelana lokhu phakathi kwenyamazana zendle labantu kubangelwa ukuguquka komkhathi osekudale isimo sokungani kuhle kwezulu lendlala enkulu emadlelweni kanye lokufa kwezinye ngesizathu sinye okuyikho okwenza ezinye inyamazana zendle ezifana labompisi lamakhanka zihlahle amehlo ezi fuyeni njengalokho osokusenzeka enkayi ngimele umsakazo weStudio 7 ngisenkayi ngingunokuthaba Dlamini